ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo ngoba akukho lapho okutshengisa khona ku-constitution ukuthi khona umuntu nxa kuukuthi noma esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akaseseyisizalwane seZimbabwe, ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth ole birth right yokuba ngumntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama-reasons mhlawumbe through i-neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe. Umntwana ozalelwe eZimbabwe ulempilo yakhe yonke, ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe, noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki noma ufuna ukuyaphatheka kuziphi ingatsha. Kodwa-ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi selizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe noma abafeel threatened ngezizathu thize. Kodwa-ke into eqondileyo yokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe lo obizwa ukuthi yi-birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi, kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sesike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babunkomo luza ngembaxa eziningi, kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa kuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesi solusondele kakhulu ukuthi nxa sesikhuluma nge-diaspora voting ngeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe. Kodwa-ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi zenelise ukuthi zifakwe in place, kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe, ngoba abangafinyeleli abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe. So akufanelanga ukuthi kudingakale ama-revenues abo, kukanti kodwa-ke ngaso kufika isikhathi sokuthi labo bakhaste ama-votes yabo kube sekusiba lengqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sekulokuvinjwa. Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu, njalo uhulumende akafanelanga ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu. Akufanelanga ukuthi ayesabe lutho, ngoba nxa kuyiwa kuma-votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena. Akungabi yinto ukuthi sifathi sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu ufathi ahambe ngendlela yinye, ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo, njalo abantu asoze sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele endaweni eyodwa. Ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela iyabe itshengisela ukuthi nxa abantu bephiwa imvumo yokuvota ngendlela abafuna ngayo, iyo etshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilenqubekela phambili.